okwenzakala ukuthi liza reduce udubo lolu ngoba okuningi esikuthengayo khathesi sikuthenga eSouth Africa up to about 65% yama imports ethu sithenga eSouth Africa. So kuza kunceda ukuthi sibe ne-currency esingathi i-currency estable, i-currency etholakala lula ukuthi abantu bethola i-currency le eSouth Africa, kodwa akuqeda udubo lwemali. Udubo lwemali lapho eZimbabwe luzaqedwa nxa kuyukuthi i-economy isiqalise ukusebenza above 60% i-manufacturing nama-export.
Sike saxoxa lo msekeli kamphathintambo wezemali umnumzana Terence Mugube othi yena ukuze ilizwe leZimbabwe lingene kumanyano we-Rand Union kumele liqale libe le mali yalo yona engekhoyo. Ubona ungani lokhu kuzakhuthaza na uhulumende ukuthi adinge indlela yokubana kube le dola leZimbabwe?
Ungabakhuthaza sikele ukuthi badinge indlela leyo, kodwa okumele basebenze ukuthi wenzakale ukuthi abantu babe nethemba ku-currency ezabuya eZimbabwe. Udubo esilalo khathethi yikuthi abantu abalathemba nama-economy managers esilawo uhulumende esinaye khathesi ukuthi uzavuselela izinto. Yikho ukubona abantu zalo ukuthi i-bond, yikho ukubona kule three-tier pricing, ikungabi nethemba ku-currency esiyisebenzisayo. So okumele kwenzakale ukuthi kumele kube nama-confidence building measures uhulumende azawasebenzisa ukuthi abantu babe nethemba sikule-era ukuthi i-currency esizayisebenzisa kusukela khathesi i-currency stable, i-currency esingathi esekelwe ngamanye ama-currency anjengerandi. Xa ithemba leli lingekhoyo ebantwini, ubona njengalo inhlelo zabo zonke ziyathabalala.
Sike sezwa abanye besithi udubo lokusilela kwemali emabhanga lungani luba nganeno, kodwa ngakwelinye icele sisizwa kuthiwa kwamanye amadolobho amancane afana leGwanda amafutha emota i-petrol ayisekho. Kungakuhamba njani
la? Bhotabhota eHarare lapha emalanga ajeleyo uhlanganisela izolo bengibona futhi ukuthi amafutha awemota aweqalisa ukuthi asilele amagaraji bebengafuni ukuthi enziwe ama-electronic payments, iswayipu kumbe i-echo cash kumbe i-telecash, bebefuna i-cash kuphela lapho esithole amafutha emota khona. So usitho ukuthi sinedubo esinalo elokuthi into azihambe kuhle kwi-economy yethu. Yikho esiwukhangelele ukuthi uhulumende akhangele ukuthi abone ukuthi engenza njani ukuthi into ezibenamafutha emota zingasimeli ngoba uze ukuthi intengo zamanye ama-products zikhwele.